Lanxa kulilungelo lakhe umuntu wonke ukulandela ukholo aluthandayo njengokumunyethwa isisekelo sombuso, abe National AIDS Council bathi kuqakathekile ukuxoxisana ngalolu daba ngemva kokunanzelela ukuqonga kwabagcina sebegula okwedlulise amalawulo ngoba beme ukunatha imithi yabo bephetha sebelahlekelwa yimphefumulo. Abezempilakahle kanye labalwela amalungelo abaphila legciwane lengculaza bathi kuqakathekile ukuba kukhulunywe ngalizwi linye lapho kucetshiswa abantu ngalolu daba, hatshi ukubaqambela amanga ukuthi lumkhuhlane uyelapheka wona ungakatholelwa umuthi wokwelapha emhlabeni jikelele. Iningi lengcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukuhlala phansi lenkokheli zamabandla ezokholo la athi ayayenelisa ukukhulekela abaphila le mikhuhlane engelaphekiyo okubalisa ingculaza. Kubonisanwe phezu kwengozi ebakhona nxa umuntu angayekela ukunatha imithi yakhe yena sewayiqalisa. UNkosazana Maureen Ngwenya owemzini we-Ashton Park eHarare uthi asikho isizathu sokuba balahlekelwe yimphefumulo asebephila ngamaphilisi njalo bephila legciwane.
Ngakho into esikhona singeyokuthi bona sekuyindaba yokuthi i-information idluliselwe phambili. Abantu abaseParliament basekumele bafundiswe, kumbe abantu abamela izinyanga abamela amaprofita labafundisi abasenakhe yibo sekumele ukuthi bafundiswe leyo ndaba.
Bayiboniswe ke ingozi yalokho abakwenzayo laba abazithi ngamaprofita, kuphathise ukulondoloza imphefumulo yabaphila lale imikhuhlwane engalaphekiyo.
Besuka lapho ke sebezayidlulisela phambili besiyafundisa abanye babo ukuthi hayi, umuntu angabuya esithi igcikwane lami kuthiwa seliphelile akutsho ukuthi seliphelile, but kutsho ukuthi lapho eselikhona alisabambeki kakhulu, kodwa likhona aliphelanga. Wena umkhuhlane lo usukhona, ukhona uzamtshosa, uzaziye kufa ulokho ulawo. Ngakho amaphilisi ungatshishi.
Abe National AIDS Council laba kanye labenhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legciwane lengculaza bathi kunje sebengene imihlangano embalwa lenkokheli zamabandla okholo atshiyeneyo lapho okwanda khona izehlakalo zokuma kwabantu kunatha imithi ngoba kuthiwa sekhulekelwe wasila lowo olomkhuhlane. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, nginguPraxedes Jeremiah. Ngilibalele udaba esilulotshelwe nguMavis Gama.